baba gande into efanele siyenze siphasise iconstitution yethu. Okokuqala, iconstitution yethu ya amendwa ngo 2016 ivumela ama vice president amathathu. Indaba le yakhulunywa, abanye baze bathunywa yifaction kakhuphe ukuya ecourt. I-court yafika yakulahla lokuyala yathi izinto zomdeko. Kusuka khonapho saba lama vice president amathathu. Ngo 2016 umama ukhuphe wa ekta. Ngo 2017 wa ekta sibisi skate sidi. Kuthe sokuphambili ubaba umduru laye wa ekta njengo by njengo president uTsvangira iSekulu. Akuzange kube lesiqinde ukuvungama ukuphe kazange ale lokhu sasetshenzwa kunjalo. Sitshengisa ukuthi lokhu ubaba upresident uTsvangira wayerotheka ama-president ama-vice president. Ngoba ukhuphe wayese-exile, umduli wayese-exile. Nango umduli nomama ukhuphe basebezihambela eGoli bebinje ngabanye abantu kunganani lo mhlangano we-MDC. Wasekhetha uChamisa uthi kambambi. Yikho kuqala khona uhlupho. Njalo umama ukhuphe lama-records njenge-member ze-National Council. Lokho wakhalala okungena imihlangano sokulenyanga ezingu-8.
Manje sikhuluma nje ebandleni khona ngapho koBulawayo kuhamba njani njengoba yena umakhuphe engomunye wenkokheli esingathi emqoka. Kuhamba njani? Kulokuhlangana yini? Kukhona okwenzakala?
Hayi, iqiniso yikuthi iphathi ingaba lengqongqoqela eqinileyo njana ikhothama vele kuyavunguza. Amangamabi ukhuphe ngumuntu edelamandla amaningi njengoba edengu-vice president kweminyaka eyi-14. Khonapho kulabantu abamlandelayo abamsekelayo. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi abantu bazabona iqiniso ukuthi bangenzani. Kungehlula kanti hhayi kungcono ukuthi divosa lokuhlala lokho elishaya nendlini omunye uzazife. Siyakwazi ukudivosa abantwana abaningi bayahlala sebesipheka izinto zisipheka, kodwa sizamile njengabadala bebandla sizame ukukhuluma nabo besala. Into eyaconula abantu kakhulu ukuthi umama umakhuphe u-vice president party kathandi okuthiwa yikubambana kwamabandla ngoba ubona ngani isikhundla seku-vice president sizasuka kuye. Ngabe yena uvumelana labantu ukuthi senzenini okuthiwa i-grand coalition? Sasikhuluma nge-big grand philosophy njalo bona i-executive lento ye-national executive descending committee bapha amandla wonke kubaba uTsvangira esaphile ukuthi hamba uye nisa abanye bajoyine i-big ten. UTsvangira wahamba inyanga lehafu emareserva bavumelana bafika bavuma bathi bafuna ukuhlangana labanye amabandla senze i-grand coalition. Sasesithina sesithi sifuna ukwenza i-MDC alliance. Yikhonapho abanye abathathe i-National Standing Committee abathathe abasebahlamuka khona bathi hhayi amathithi akoBulawayo thina siyevele siyawina siyezonke asifuni omunye esizawathatha. Kathi i-coalition i-give and take. Yikho-ke abantu bakhe baba lokhokho ukuthi kanti sesala ukuthi sihlangane lamanye amabandla ngoba isifundlana siphela emfuleni. Emfuleni siyephela kulwandle. Yikho-ke uma singakalokhu siwina for 30 years siyi-opposition yasengwethu base sithi ngcono sizinisane ama-opposition wonke sibambane ekuhlupheni abangalo bazibathi cha emandebeleni siyawina. Lokho akwenzeka emasonalesi sesibona ukuthi inketho abathathi ayisebenzi. Into engaba ngcono ukuthi umuntu uma sekhethwe waba yi-national leader engathathi ebe ngowemasonalesi noma ngowemandebeleni. U-vice president umuntu omkhulu omele isizwe sonke. Ungabona wena sisithi mina ngilikhalanga ngilindebele ngilitonga ngilisiwa ilahlekile. Nakhathesi thina siyabona kulabantu sibili abahamba naye ulamandla kodwa sibona ngani sizabe lokhu siqoqoda sithi hathi mayini asibambisaneni kodwa hayi kungala akulanto ongayenza mntakababa ngani umuntu uyagula sihambela esibhedlela ezekuthi sizamile ukuthi sivale umkenke ukamuka ngaphakathi kodwa hatshi uma ungabona umuntu ongu-vice president engasangeni imihlangano 8 months ezenzile okwakho eceleni esithi ngama-paralyzed fractures iyalesihlosela.